Lamhlanje sixoxa lo mnumzana Quite Ncube isiphathamandla sombukiso wezamabhizimusi wezizalwane zeZimbabwe ezihlala ngapha kweleMelika oweZim Expo. Sixoxa ke ngombukiso oqale izolo edolobheni leBoston. Lo mbukiso uyaqhubeka njalo lamhlanje uphela kusasa.
Njengoba ngisala nje i-beauty contest le yamaZimbabwe kuphela, kumele ube ngumZimbabwe ukuthi uhlanganyele ku-contest. So lo yabe winile simbiza ngokuthi nguMiss Zim Expo o nguMiss Zim USA. Lo oyabe enqobile uyakhwalifaya ukuthi ayeparticipate ku-Miss Zimbabwe eZimbabwe, ngoba siyamnika indlela lokumncedisa lowo muntu kumele avule laye indlela angazenza ukuthi ancedise ekhaya, onjengeorphanage, umbavule whatever akubonayo okungancedisa ukuthuthukisa ilizwe. Enye into esiyenza kakhulu nge-weekend yikuncedisa abantu abafuna ukulungisa ama-passport, lama-birth certificate, lencwadi nje zonke zokuhamba zokuhlala lapha e-America eziqondene lamaZimbabwe. Konke lokhu ngokumele kwenziwe e-Washington DC. Esikwenza ukuthi kwenziwe nge-Zim Expo weekend sibona kunceda kakhulu abantu abafuna ukuya e-Washington DC. Kuzamela ehlala ehoteleni, kuzamela kade indege labantwana besiyalungisa incwadi e-embassy yeZimbabwe, kuzabadla imali eningi kakhulu. Ikanti uma sikwenza khonapho eZim Expo weekend, siletha i-embassy officials babuye khonapho ehoteleni lapho esikhona bazolungisa izincwadi zonke ezifunekayo azabantu bakithi, njengama-passport renewal, ama-birth certificate, wonke okuyabe kudingeka. Amabandla ama-church akhonapho siyakhuluma labo bazama ukuthi babe le nkonzo ehlangeneyo, i-interdenominational service.
Imali yokuqoqa umcimbi lo ivela nga?
Abantu bazibonela, sebekwazi ukuthi iZim Expo izabe khona nge-Memorial Weekend, ivele iba khona nge-Memorial Weekend iminyaka yonke. Okuntshintshayo kuphela ukuthi izabe ngapi. Siyadinga ihotela, sidinge i-venue lapho sizakwenza khona. Sinegotiate labe hotela ukuthi basinike ama-discount. Silethe business lapha. So silabantu bethu abaningi abazabe behlale ehoteleni yenu. Sicela ukuthi lisinike i-discount. So ke ihoteli siza kuthi for every person obuyileyo siyalinika i-10% or 15% discount. Kodwa as long as lizagcwalisa abantu abangaka ehotel sizalinika i-discount le. Lingehluleka then sokuzamela sikhulume ngenye indlela. Indleko eziningi ziyazibhadalela ngenxa yokuthi abantu bayeza. Njengoba nje i-beauty contest ukungenwa kayisikho mahala, kuyabhadalwa. Ngoba iholu leyo lapho kuyabe kusenziwa khona i-beauty competition, siyabe iZim Expo iyabe iyibhadele. iZim Expo yi-organization ele-account yayo eyaziwayo evunyelwayo ukuthi ngenze amabhizinis anjengayo. Abafana abadlala ibhola iningi isikhathi sonke kababhadali, kodwa kuyenzeka ukuthi sithi team ngayinye ngayinye ikhuphe imali engaka ukwenze ukuthi sibhadale ama-referees abakhokheli nasinye. Imali esipha leyo team ewinileyo lemklomelo, inkomitsho and so on, konke lokho zindleko zeZim Expo. Sile sponsorship, siyadinga amabhizinisi labantu abafuna ukuncedisa ngemali ukuthi ama-expenses siwehlise kakhulu.
Ungavalelisa abalaleli?
Ye, balaleli siyabonga kakhulu ukuthi lazi ngeZim Expo esiyenza iminyaka ngemnyaka ngapha e-America. Ngenye indlela esenza ukuthi sihlale sijabula sithokoza sihlangane sihlanganisa abantu bakithi ngomnyaka ngomnyaka. Kuyathokozisa kakhulu ukuthi sazi ukuthi lani khona ngapha ekhaya. Ngiyakuthakazelela ukuthi lazi ukuthi senzani ezinye izinto esizenzayo ngaphandle kokufunda lokusebenza nje kuphela. Siyabonga kakhulu.
Hayi, lathi sibongile ube lelangelihle.
Bye.
Alo ke ngumnumzana Quiet Ncube isiphathamandla senhlanganiso ye Zim Expo ebesixoxa la ukuhlelo liphuma lendaba lithona lendaba.